Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlaka 14 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umanyano weUnited Nations Human Rights uthi kumele kukhululwe bonke ababotshiweyo ngohulumende kamongameli Mnangagwa.
I-activism yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo.
Uhulumende namhla uthe asisemaphethelweni amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit ngomgqibelo, lapho eliZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo walumanyano. Amapholisa kwele Botswana asebopha abantu bokuza abaningi abangena bengalamaphepha aqondileyo akuhlala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lomanyane wamazwe omhlaba olukhangelane lamalungelo kazulu olwe-United Nations Human Rights luthi eleZimbabwe kumele likhulule abaphikisayo labalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo besetheswa umlando wokwephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Kumbiko walo owethulwe lamhla uhlangothi lolu luthe lukhathazekile ngokubotshwa ukuhlukuluzwa lokwethuselwa kwabalwela amalungelo oluntu labaphikisayo. Ezinye inhlanganiso ezigoqela i-Amnesty International lazo zikhuphe imbiko zisola kakhulu okwenzakala eZimbabwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isithi siphanyeke enkantolo ye-High Court isicelo sokuthi abeZimbabwe Prisons and Correctional Services bavumele unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi AARTUZ umnumzana Robson Chere ayihlolwa ngodokotela. Kubikwa kwatshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensitha kulandela ukubotshwa kwakhe eHarare. Emaswinko amagqwetha la athi asekhweze njalo edalele High Court isicelo sokuthi isethekeli esivela eSzech Republic umnumzana Lucas Slavic akhululwe ngesibambiso sebail. Wetheswa umlando wokwethula umbiko okuthiwa yayingamanga. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lolwela amalungelo ezisebenze kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
United Nations Human Rights and ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo. Li ubona njani imibiko le? Kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ugu gila imikuwa nga kukangelele imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwa sinu skati uvalisikunanzele uti kono ukulunu ayo agula ufaga za ubaga wa wadis kwa babesu kule skati kutuwa bandu wafuna kuchengzele kutuwa kasea wakuna ande chengzele enga ensi titina kwa skati ukulumende ingoze kone utu na anda bandu baza kweza kono uku so kusenza kusukunyeze la bandu nga yaba ila chani kutuwa kefuche sikuwela se sikuwela kumaduwe la bandu wata kwa sinu Zimbabwe ya mfumandi kuta hai la wenga wada upatika ushe uche nzele mwa wangwa kwa tutile simpini kari supana nkari ama leta tumalume mbuwa andazo damu so eni mwenyabandu la wabone uti nandik tuwa lo uti isate njoye buhile alatike sumache nzele uta yulo chupolo nje eni mwenyabandu mzi la bahabonzo kakula ame mbono ule ndwe mbi ndwe mbi eni nzele uti nga agumbe kutuwa wada wafunu kukenolo kulumene
lo mnumzana Ambrose Sibenti olwela ilungelo lezi 7 ekwinhlanganiso ye Zimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa ecingweni ebabulawayo Lethabo Kancube we Studio 7. Siphinde saxoxa lo mnumzana Khutakwashe Musaka umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla lezanu PF eForever Associates Zimbabwe.
Zimbabwe government ilokugana sikubona ikwenze bantu ngoba okuqala abantu balamalungelo abo lo ukuthi kuthiwa kuyabuyisa dik sokuthi abantu avala abona libe hamba abantu bebona libe group abexoxa akusebenzeli ngoba nasabe eZimbabwe la amandla zesadik njalo isadik ayiqalisa ukubuya eZimbabwe so ngoba ukuthi uhulumende abesistena abantu bafuna ukutshengisela useqalisa ukuba nakube kubotshwa abantu mahlayana kubotshwa abantu mahlayana sibona ngathi into embi njalo ungananzelela kulala undodo linyaziwayo lapho ozama ukuntu oyiphethela bathizwa kuthiwa uhulumende uyala bamva njalo abantu abona amadokotela khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu lamayesejele kumbe ubotshiwe kufanele aye bontodla manje ngokugulayo so lindaba eyenziwayo uhulumente wezimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle.
I-United Nations Human Rights lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo libona njani imibiko le?
Besibona ngathi kuqondile ngoba phela singakhohlwa ukuthi i-United Nations ikhangela ukuthi umhlaba wonke i-project ama-human rights abantu amalungelo abantu ahlonitshwe so sibona ngathi nxa bethatha leso sinqumo meleso stance ku-right ukuthi silethemba ukuthi iZimbabwe izakulalela khona kuyikwenza njengoba icetshiswa ngoba labantu abakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hathi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke kodwa kuhle ukuthi neZimbabwe sikhanise sigijima phambili ngokuhlukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu.
Kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ukugila imikhuba nxa kukhangelelwe imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwesinye isikhathi uvalisikunanzele ukuthi khona okukhulunywayo akula ufakazi obubanzi bakwakathesi ngoba besizwa kule sikhathi kuthiwa abantu bafuna ukuthengisela kodwa kasea babona anti bethengisele enxa yensithi thina kwesikhathi uhulumende ingozi ekhona yokuthi unanda abantu baza kwenza khona oku so kusenza kuhlukunyezela abantu enxa yabayela cala kodwa ke futhi sesibuyela sesibuyela kumalungelo abantu ngathi ayikho sinye eZimbabwe iyavuma nje ukuthi hayi la wenxa wada upatika kuhle utshengisele ngoba ungakhohlwa ukuthi lesimpini khali supana nkali hamba lethatha umalume ngoba andazo damu so enxa yabantu lababone ukuthi nandi ithuba lokuthi isade njengoba ibuyile alathi ke sixoxe sibatshengisele ukuthi akulo hlupolo nje ingxa nje abantu bemzini laba bangabozoxakula angibona kule nto embi into embi engenzakala ukuthi ngakumbe kuthiwa abantu abafuna ukugenqa uhulumende.
Lo mnumzana Khutakwashe Musaka umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla lezanu PF AFAS ubesecingweni Lethabo Kancube we Studio 7. Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni amalungiselelo omhlangano weSADC Summit ngomgqibelo lapho eZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walomanyano. Lokhu kuphume emhlanganweni wabaphathi intambo bakahulumende owe-cabinet lapho kugcizelelwe ukuthi amanye amalungiselelo la agoqela ukulungiswa kwezakhiwo, imigwaqo, inhlelo zamanzi, ezempilakahle lezokuxhumana ebulenjini. Imihlangano eyandulela umhlangano we-summit ngomgqibelo layo iyaqhubeka njengenjayelo. Ele-South Africa libikwa lisithi alilamandla okwenqabela eleZimbabwe ukuthi liqhubele umhlangano njengalokho okuthiwo libandla le-Democratic Alliance kulelo lizwe lisithi kwephulwa ilungelo loluntu okugcizelelwa ngabanye. Kodwa umnumzana Angiston Sibanda ingcwethi ecubunga izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies uthi ngempela bakhona abafuna ukungcolisa isimo selizwe kulungiselelwa lomhlangano.
Kuqakathekile ukuthi sizwisise ukuthi iSADC yona yathi ifonywa ngama frontline states ngo 1980 yayijongene. Yayijonge ukuthi amazwe angase zansi kweAfrika ancedisane ekulwiseni lo mncubuso wocindezelo owamabhunu. So akumangalisi nxa inhlangano njengabo DDA beSouth Africa besizubuhlungu ukuthi eZimbabwe iya hosta iSADC summit ngoba bona vele kabafuni kube njalo ngoba basafuna ukuthi kuqhubeke kulombuso wabacindezeli owabamhlophe. Mphinde ngikhulumeke ngabanye bethu abafowethu abathi bayahlukuluzwa kulokuhlukuluzwa kwelulungelo lomuntu. Singakhohlwa phela ukuthi bakhona abafaka imali entweni le ethiwa i-activism. I-activism lokhe yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo. Mhlawumbe kwesi sikhathi bakwenze sibili baqale amapolisa. Amapolisa athi angababopha bebe sebekhala ukuthi bona babotshiwe. Ngiyakwazi basebenzisa ama-strategy atholakala egwalweni olwabhalwa ngu-Gene Sharp olunye balwazi. Bona ukuthiwa how to bring down a dictator babe bezama ukuthi bangcolise ibizo lombuso okhona kathesi ukwenzela ukuthi kukhanye kulobudlwangudlwangu kodwa iningi labo bakwenza ngoba kulenzuzo kulamadonors abafaka imali futhi kungathiwa u-human right defender elodumo eyaziwayo suphiwa izicoco.
Kodwa ungathini ngalabo abathi bayabotshwa mahlayana njengoba sibona ukuthi kuvalelwe abantu abaningi entolongwe abamabandla ezombusazwe labanye abalwela ilungelo loluntu.
Thina esikobulawayo emalokishini akula muntu esimbone esukule esukelwa ngamapolisa engonanga lutho bembopha. Akula muntu esimbone esukelwa ngamasotsha engonanga lutho bembopha. Laba abalendaba zabo ababanjiweyo yindaba singayekeli amadale omthetho acubungulise sibe kwakucace ukuthi kahle kahle babotshelweni beboneni. Nxa kuyikuthi kule balecala bazabukwetshwa nxa bengelacala bazaphuma. Yindaba sigijimela ukuthi sigijimele ekugcineni ukuthi sekuthiwa ngenxa yokuthi kuleyo kwenzakala lokhu iSADC summit amelanga yenziwe eZimbabwe. Akukaze kwenzeke iSADC summit yenziwa noma siyafuna thina noma kasifuni ngoba ivele iyatshintshanwa next year iya kwelinye lokuba ngumgcini sihlalo kuyatshintshanwa kuvele kunjalo. So asikhohlweni ngokuthi singathi guqula ulutho iSADC summit izaqhubeka yenza resolution ewenzayo next year ihambe kwelinye ilizwe iqhubeke kanjalo kanjalo. Thina sebe silokhu sigiqika phansi sidinga iattention sidinga le mali ngento yakhona.
Lo ngumnumzana Angustan Sivanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Intatheli izindaba eyaziwa kakhulu ngokwethula indaba zemidlalo uSimba Rushwaya kasekho. URushwaya owazalelwa esigabeni seBeshenhof Bridge wasebenza kumaphephandaba ambalwa agoqela awenkampani Associated Newspapers of Zimbabwe, Alpha Media, Zimbabwe Mirror, Gauteng Guardian, The Manica Post. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists umnomzana Perfect Team Swati Hlongwane uthi ilizwe lilahlekelwe intatheli izindaba ekhaliphileyo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Thomas Kwayelo owayekhokhela abanye abahlamuki abeLord Resistance Army kwele Uganda usetholakele elamacala edlula amachumi amane i-44 agoqela ukudlengula abesifazana ukuthumba abantu ukubulala abangelamacala ubusela lokunye. Ukhoyelo uyawaphika amacala la esithi wayephansi komkhokheli wakhe uJoseph Kony owanyamalala ehlathini kwele Uganda. Umnumzana Vacheslav Kletov usibalukhulu wesabelo sabe Gorod kwele Russia uthi abantu kabasavunyelwa kuhamba-hamba lokwenza abakufunayo kulandela ukuhlaselwa libutho lakule Ukraine eselihluthunele izigaba ezedlula amachuma isikhombisa i-74. Uthi isimo sokuphuthumayo lesi ese-state of emergency sisesabelweni sonke ngoba babhekane lesitha esihlasela ngamandla Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelane leMelika, eleMelika lithele Iran lilakho ukuphindisela yiloba nini phezu kokubulawa komkhokheli weqembu leHezbollah ngele Israel osokudale ukuthi uhulumende weMelika ithumele imkhumbi yakhe yempi emhlubulweni weMiddle East ukuyafikela ele Israel. Ngomvulo omongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane labo sowabo bamazwe abalisa ele Britain, France, Germany lele Italy ngwalolu daba ele Iran izolola. Lenqabile ukwamukela inkuthazo yamazwe angentshonalanga egoqela eleMelika lele Britain eyokuthi lingahlaseli ele Israel ngoba lokho kungaphehla impi ezaphatha amazwe amaningi. Kunyanga ezisanda kwedlula ele Iran like lahlasela njalo ele Israel iphindisela phezu kwezinye izehlakalo ezehlukileyo. Ukuhlaziya lolu daba umuntu ngamini kwama Studio 7 uxoxela olandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
I-region yona le esithi Middle East singakhangela thina esikhonzayo oyethambe emacaweni. I-Israel le-Iran they are cousins, so ukulwa kwabo vela kupheli, but kungaba le revenge siyakwazi ukuthi i-Hezbollah lamanye amaqembu ahlasela i-Israel, those that are all over that region, lawo ngantu abazangenela abasponsor yona i-Iran, siyakwazi ukuthi balama outfit ama militia maningi, so khonapho bazajika labo isikhali ngantu ama rockets laphana anti bake bakwenza. Iran is capable of revenging and bona sebele nuclear capability, so i revenge yabuya and siyakwazi ukuthi bayenza izinto eziningi njengama suicide bombs lama rockets lani, but sizabona kathesa ukuthi bazajika yini ama missile.
Kungaqhamuka impi egcweleyo phakathi kwe-Iran le-Israel, iMelika singabona ingenela layo ngokugcweleyo yini isekela i-Israel?
Esikubona kathesi ngantu asokuchuchisa ngantu asokusiya khona ngale duzane ukuthi i-America njoba ithumeze isikhali in the Middle East lakho kuzaba support for the Israeli government. Vele kungaqhamuka impi between any nation against Israel, i-America is the guarantor labo bilitene bayasebengenela. So ukuhamba kwabo abakuyenzileyo lokho is just a sign and forceful sign ukuthi bazangenela yona leyo ndawo.
Akhona yini amazwe esingabona lawo engenela ekucelele Iran?
Amanye amazwe angathiwa they are aligned le Iran, ngathiwa ngamasuni faith bayangenela. Ama Shiite la masuni is a differentiation ma countries akhona ngale Qatar labo South Arabia lani le Jordan. So Qatar labo Jordan ngathiwa bale faith e different, and then labo ba Israel labo Palestine lokunyonga ama countries okhona ngapho Iraq layo nganto abale faith efana nayo le-Iran. So bayasebencedisana ngoba impi zabo babelieve ukuthi babelwela uNkulunkulu, so khonapho nganto abazangenela just to help the brotherhood. Amazwe anjengabo Egypt lamanye ama-Arab countries, they are always trying to help and mediate, but kusukisela kudala that place has been going on, it's a continuous war situation. Labo Lebanon lani. So yeah, iLebanon layo bake bayijikela isikhali Israel some weeks ago, so labo bayasexegana ukuthi bahambe bayachaya Israel. So yeah, it has the potential to engulf yonke region yona le. And then siyabona iRussia naye uPutin wayekhona ngale Iran, hayi kuyabungasamanga kahle. So yeah, kule potential to be a third world war khonapha umangu khangela.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi olandela izombusazwe obexoxalo ntungamili nkomo Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Weziphathelane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, amapholisa kwele Botswana asebopha abantu bokuza abagoqela abadabuka kuna iZimbabwe abangela maphepha aqondileyo obuhlala kulelo lizwe. Kulabanye njalo abakuzase baxotshwa ngamapholisa endaweni eziningi ezokuthengisela impahla ishiyeneyo. Lokhu kuza ngesikhathi eBotswana likhala ngokuthi abangena elizweni ngokungekho emthethweni badala amacala esabekayo. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHabron khonale kweleBotswana.
Amapholisa kweleBotswana kugwalo olukhitshokuyona le viki atshelwe ukuthi ahlasele ngokudinga bokuza abangena elizweni ongekho emthethweni. Amapholisa athi udaba lwabangena elizweni ongekho emthethweni seluhluphe kakhulu enzikini yelizwe iCentral District egoqela amadolobha afana leMahalapa, Phalaphe kanye leSerowe. IBotswana ithi iyakhathazeka ukuthi abangena elizweni ongekho emthethweni badala amacala ahlasimulisa umzimba ofana lokubulala basuke lapho bangene phansi njengomswenya. Ophathisa beZimbabwe ukuthola amaphepha ohlala ukusebenza kweleBotswana umnumzana Mthokozi Simpofu uthi kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho sebeqinise ukubopha abaselizweni okungekho emthethweni.
Hayi bakwethu, eqinisweni ukuphila kweleBotswana sokunzima. Silama rates akhona sebuya ubuthumuthumu, and sokusenza abantu bakithi baphile kabuhlungu abeZimbabwe, especially abangela maphepha. Sokusithi ubona abo abala maphepha labo, iningi labantu bala maphepha ukuthi basebenze emafamu while isiwe ngasebenzi ikhona emafamu.
Uthi lokhu kubuhlungu ukuthi abantu bethathelwe amaphepha ukusebenza uma betholakale bengasebenzi endaweni okumele basebenze khona.
Kuba lukhulu kakhulu, imagine ukuthi uyabuluze imali ezifika xa sibala lezi ama-consultant ama-permits ngama 5,000 pula ukhupha imali engakwenza i-permit uphinde uyayithathelwa ngoba awusebenzi khona efamu. Ngakho mina ngombono wami nyalo isukuthi mhlawumbe lobuhulumende uthi angakutholi usebenza endaweni engayisiyo ubhethe i-permit yakwelinye i-company. Mhlawumbe kuthi find something, ucharge something than ukuthi kuthi uyathathelwa i-permit.
Uqhubeke sithi incwadi zama work permits akuselula ukuthi ziphume, kusele ungcono kumhlangothi esifana lokusebenza emaplazini, abongikazi lamadokotela kanye labatshayeli bamaloli, kodwa kudingwa abalolwazi olujulileyo njalo asebele iminyaka eminingi emsebenzini. Emzini wemhodizane wona oyingxenye yesigodlo seHabron sekusungulwe umkhankaso wokukhipha bokuza okuthiwa bathathela izalwane zeZimbabwe ibhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. Okumkhankaso lo njalo ulungiselela ukungena kukhetho lwamalunga edala leparlamente. Umnumzana Stiro Khoroba uthi kuyamthabisa ukuthi amapholisa asesungule ukususa abokuza abathengisa emgwaqweni.
We are standing up for the people, but we also want the foreigners, especially the Zimbabweans, to understand that.
Simele abantu kodwa sithi ikakhulu wabeZimbabwe asilwilani, kodwa sithi noma sizwisisa isimo senu ekhaya, dingani ezinye indawo ezingasoke zenze lixabane labeBotswana.
Esinye isizalwane semohotsana unkosazana Irene Sithwayelo utshele iStudio 7 uthi kabahlaliseki ngokuthi kumele belole indawo labo kuza iningi lingabe eZimbabwe.
Mapodisa a dira sente go ya go ntsha batho ba rusetsa mo mekgwatheng.
Ba yenze kuhle abomthetho uma sebeqalile ukukhipha abokuza abathengisa ezitaladeni. Kade sikukhalela lokhu, lathi sizama ukuziphilisa.
Osesigodlweni somelele eZimbabwe kweleBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi ofisi yabo ikhuthaza abakuleli ukuthi babuthathe amaphepha abapha ilungelo lokuba seBotswana okusemthethweni. Amadlelo awasekho luhlaza okangako abeZimbabwe ababalekela isimo esinzima somnotho besiyadinga ukuziphilisa kakhulu emazweni afana leSouth Africa kanye leBotswana. Lokhu kuza ngesikhathi amazwe eqinisa imithetho evikela izalwane zazo uthi zingatholi sezincintisana labo kuza kumathuba emisebenzi etshiyeneyo. Inombolo ezikhitshwa iofisi kahulumende yesitatistics Botswana itshengisa ukuthi inani labeZimbabwe lilamaphepha okusebenza kweleBotswana selehla kakhulu lisuka kwinkulungwane ezilitshumi i-10,000 ngomnyaka ka-2012 lafika phose inkulungwane ezimbili i-2,000. Ngumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 yeSabron kweleBotswana.
Selokho sekudaba lwabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Lamhla sixoxa lonkosazana Queen Sowa oyinkampani ye-Rugar ihlalani kuhle Medical osevule isibhedlela kobulawayo. Unkosazana Sowa xoxa lo Cape Town Studio 7 ngendlelo zakhe.
Okwakhathesi sile special ese-renal unit ukugezisa inzinso. So ungasayina i-contract lathi sivumelane. Okokuqala, effective treatment imahara. Eyesibili, uyabuya abhatala half price. And then kweyesithathu yikho lapho uyabhatala khona i-full price. Njalo sesilo dokotela ose-based eRugare owethu udokotela.
Yes, ngathi kubiza malini khonoko okhuluma ngakho? Abantu babuza.
Okay, i-session ye-renal now is $445 per session.
Ye umuntu uyabenziwani kona
baya emgezi isizizo bayakufaka emthineni kuqalise ugezi izinzo zakho ngoba ma uyi-renal patient vele izinzo ziyabe zingasasebenzi kuhle so umthina lwana ngokuthi uncedise ukuthi kuqine izinzo zakho
kulolunye njalo uhlelo olukhona izokuthiwa-ke yaqhuba njalo sitelefoni
yes lo hlelo okubizwa kuthiwa yi-home based care lapho esikhangela khona kumbe ungogo, kumbe mkhulu, kumbe umntwana, kumbe isihlobo endlini, siyabe sibancedisa, whether umuntu wakhona uphathekile, kumbe sifuna ukuthi siyehlala la endlini, simncedise into ezinjengokuwatsha, uku-ayina, ukupheka, siyebhadala amabhili, siyakwenza, kumbe umuntu ophathekileyo, liyabe sifuna ukuthi simncedise ukuthi ageze, anathe amaphilisi, abetshintshwa embhedeni, simuwatshela njalo, siyakwenza khonokho.
Kubiza malini khonokho ke? Kusazana so
kusukalisela from $10 ngelanga
kusiyafika ngapi
so kusiya ngokuthi umuntu uphatheke okunganani
ye jula sibili kona
so kusiya ngokuthi kulabanye engcinye ababelesifo secancer so kusiya ngokuthi ufuna umongikazi oyedwa kumbe kufuna ababili kumbe kufuna abathathu so kuyabe kufuna ukuthi sihambe siyexoxisana laye singaxoxisana laye yikho ese sibakwazi khona ukuthi izimali zakhona imalini kodwa kusukisela ku $10 siyafika ku-$30 ngelanga
ye abantu bakuxhuma njani nxa befisa ukuthi babuye khona ngapha
siyatholakala ku-website nxa befuna ukuthi behambe ku-website yethu kumbe ma befuna ukuthi besitshayele ucingo iinumber zethu ngu-078-135-4416 ngizaphinda njalo 078-135-4416 yi-mobile nxa befuna ukufona kanye esibhedlela between 8 and 5 iinumber zangikhona ngu-00263-29-2-60571 ngizaphinda njalo 00263-29-2-60571 la kufacebook lingasithumezela imeseji siyahle siphendule khonapho khonapho sikhona la ku-instagram sikhona la ku-tiktok so bengasithumela ama-message khonapho siyahle sibaphendule la ku-WhatsApp njalo sikhona inamba yona le engiyiphe yona ikhona ku-WhatsApp
lowo ke ngonkosazana Queen Sowa umqondisi werugari hlalani kuhle hlalani medical obexoxa lo Gibbs Dube we studio 7
lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo we-Studio 7 lilami uNokuthaba Dlamini lo-Albert Ncube ku-Studio 7 silethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe i-Studio 7 ngeyakho
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington Live Talk lamhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu elizweni ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights luthi kumele kukhululwe bonke ababotshwe nguhulumende kamongameli Mnangagwa. Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni ke amalungiselelo omhlangano we-SADC. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.